umbukiso walo nyaka uyathembisa kakhulu njalo kuyajengisa sibili ukuthi kuzaba ngcono okwedlula eminyakeni. Ingathi kusukela sibili ngo-2009 lo uzaba ngcono kakhulu. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhangele amakampani avela kwamanye amazwe akhona. Engingayibala ngamehlo bengikhuluma lamhlanje ekuseni labantu be-Department of Trade and Industry in South Africa. Azazi bekhokhelwa ku-Deputy Minister wamakampani akhona. So kuyajengisa sibili ukuthi hayi kuhle kuyathembisa. Even in South Africa ngike ngaba lethuba lokukhuluma labantu be-trade and investment Limpopo nabo ababuya lamakhampani evela khona ngale.
Yes, ngathi wena-ke ukhangelele ukuthi uzatholani lo nyaka.
Ngikhangelele ukuthi ubusinessman ohlakaniphileyo uza mina sibili abe lakho ukuthi akhulumisane labanye bakhe abavela kwamanye amazwe kube khona ukubana athole ukusayina ama-partnership lokunye okunjalo okuza kwenza amankampani aleli athuthukayo phambili.
Abantu makhaza-ke bangatholani lo nyaka?
Uzulu jikelele uza kuba lo mbukiso omuhle ngokubona kwami, uzabhoda uzakhulisa sibili kuzaba lo mbukiso omuhle. Ngisho nawo amakhampani lawa athe akuleli lizwe kuvela kwamanye amazwe athe aba lethuba lokubona abekhona kumbukiso walo nyaka, ngikhangelele ukubana zabazokuzisola